Kuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Lingali vuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesihlanu mhlazi ku 24 lwezi 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje sebezadibana njalo umnumzana Dingumuzi Phuthi lonkosikazi libekezela amaplanka kukhetho lokudinga ozamela ibulilima edalele ephalamende kulandela isinqumo sedalele High Court.
Ngitho lo hulumende uqobo ngitholayo iveki uqobo babonile ukuthi kwakungasiyonto elungileyo ukuthi kube lezinto ezinjalo ezenzakalayo.
Izakhamizi zebulilima zithi zindala zombili uPhuthi lomaplanka okuba nzima ukuthi kwazakale ukuthi ngubani ozanqoba kukhetho oseluthiwe lwenziwe njalo.
Lo ozaphumelela nguye lo ozabe yenelisile ukuthi abe nolimi noma ngithi abe nesitangi azayenelisa to convince abantu bezigaba zakhe.
Izakhamizi zewange zikhala ngokungeluswa ngemfanelo kwamankampani aphatheke emsebenzini wokwemba amalahle esigabeni lesi, iningi lawo kungawabavela kwele China.
Bekungela indaba yokuya ama-pollution lesibonayo, ongahlonitshwa kwemvelo, ongahlonitshwa kwemfula, izindaba esibona kulezi.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Njalo umnumzana Dingumuzi Phuthi lonkosikazi bekezela amaplanka kukhetho lokudinga uzamela ibulilima edale lephalamende kulandela isinqumo sedale leHigh Court. Umthethwandaba weHigh Court kobulawayo izolo unqume ukuthi kwenziwe olunye njalo ukhetho ngoba ummeli welibulilima edale lephalamende umnumzana Dingumuzi Phuthi wehluleka ukuphendula amaphepha emthethwandaba lapho asiwa khona ngomunye ayincintisana laye unkosikazi bekezela amaplanka. Umaplanka wafaka udaba umaplanka wethu lamaphepha emthethwandaba esithi uPhuthi wethusela abantu esithi bazabulawa bengekela ukuvotela yena na lezano PF. Sokusele nje kuphela ukuthi umongameli Emmerson Mnangagwa afake ilanga lokhetho. Sixoxe lomaplanka ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Ye okukhona isinqumo sibe khona kuliqiniso lelo ukubana isinqumo sibe khona namhlanje kuundla enkulu yomthethandaba yakobulawayo esimayelana le constituency yebulilima. Isinqumo siphumile ngezizathu ezithize eziyenza ukuthi umnunzana uPhuthi atholakale engafanele ukuba abe nguye umkhokheli wendawo yebulilima. Okokuqala kwaba lokuthusela okukhulu kakhulu mhlaka 23 Agasti abadala bethuselwa ngendlela eziphezulu batshelwa ukuthi nxa bengayekela ukuvotela iZANU-PF bazabulawa kumbe bazatshisela imizi yabo kumbe bazanyamalala. Okunye njalo kwakukhona kwakulamathebuli awefazi ayebekiwe emagedini within 300 meters ayehlala abantu babe ngu-4 abantu labana abangu-4 babe thatha abantu phandle bafike lapha ethebulini bababhale bangababhala babanika umuntu abaphelekezele ukuthi baye bavotisa. Njalo kunye futhi okwaba khona ngelanga lokuvota okuyilanga eligcizelelwa ngumthetho ukubana akumelanga abantu bakhampeni, kumele abantu bagcine ikhampeni within 24 hours. Kodwa ke ibandla PF lalikampena ngalona lelo langa. Why ngisitsho njalo? Babephekela abantu ukudla bebancenga ukuthi kabavotele ibandla leZANU-PF bangaqeda bahambe baye kudla ilunch eyabiphekiwe baphiwe futhi lama drink okunatha. So okuyinto engavunyelwayo emthethweni. Okunye njalo futhi okwenze ukuthi kuze kube lesinqumo ukuthi uPhuthi wamukela ama summons kodwa kazange aphendule ama summons wa wamukela kodwa kazange aphendule okuyikutshengisa ukudelela umthethwandaba okuyikutshengisa njalo ukudelela intando yabantu bebulilima.
Manje nxa kungayenziwa ukhetho lwesibili njengalokho osekuthiwa ngumthethwandaba kuzaba lomehluko yini ngoba kulalezo zikhalazo elalizifakile libona ngani ziyaba zingekho yini okungabangela ukuthi ukhetho lingadingi ukuthi impumela khona iyasoleka na.
Ngiyabonga njalo umbuzo. Iye hayi okukhona ukuthi thina sikholwa ukuthi umthwakazi wonke ngitho lohulumende uqobo ngitho layo izekhi uqobo babonile ukuthi kwakungasiyonto elungileyo ukuthi kube lezinto ezinjalo ezenzakalayo ngelanga lamhla ka 23 ngoba zaphazamisa ukhetho kakhulu ngokunjalo ke sikholelwa ukuthi ukhetho oluzabuya osizalwenza ngesikhathi sizabe sisiphiwe akusoze kutholakale izinto ezinjalo ezizaphambanisa abantu ukuthi bavote ngendlela efaneleyo ezizaphambanisa abantu ukuthi bavotele umkhokheli abam ndayo ezizaphambanisa njalo izifiso zabantu bebulilima.
Lo ke ngkosikazi bekezela amaplanka wancindisa kukhetho lokudinga uzamela isigaba sebulilima edalele ephalamende ubexoxa icingweni lestudio 7. Kusenjalo izakhamizi zebulilima zithi zindala zombili uphuthi lomaplanka okuba nzima ukuthi kwazakale ukuthi ngubani ozanqoba kukhetho selithiwe lwenziwe njalo. Kukhetho lwedluleyo umnumzana Phuthi wathola amavoti afika phose inkulungwane eziyisikhombisa 7185. Umaplanka yena wathola amavoti azinkulungwane ezedlula eziyisithupha 6660 votes. Umnumzana Athwel Ndlovu owezabu wathola amavoti afika phose inkulungwane 933 elandelwa ngumnumzana Alec Moyo webandla le MRP wathola amavoti adlula kancane amakhulu amahlanu 509. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lolandela ezombusazwe umnumzana Difa wajabhi Bhango Dube odabuka njalo esigabeni sebulilima.
Udaba oluphakathi kamnumzana uPhuthi lomama Planka ngibona ukuthi kungumzekelo omuhle kakhulukazi endaweni yebulilima ngoba njengoba sisazi ukuthi bulilima lona ibizo lithi bulilima lisho ukuthula. Njengoba lisisho ukuthula usho ukuthi kuyadingeka ukuthi abantu nxa beqhubeka ngempilo baqhubeke ngepheje elilodwa kungela munye osala mhlambe elama hiccups endleleni development esiyabe ukuthi idinga bonke abantu abebulilima ukuthi babambisane. Ingakho kuqakathekile ukuthi nxa kuyabe kukhona omunye oye waba lokukhononda wahamba wayafika enkantolo inkantolo yakubona kufanele ukuthi kuqhutshwe ngayo lindlela eyanquma ngayo sibone ngathi kungumzekelo omuhle njalo kuyungumzekelo omuhle elizwe lonke jikelele ozatshengisela ukuthi kuyeneliseka ukuthi kube le clear consensus yezintweni ezenzakalayo njalo lokuthi izinqumo zilandelwe ngendlela eqondileyo ezizatshiya abantu bebulilima bonke behamba ngendlela eyodwa njalo besatisfied ngalokho okuzabe kusenzakala ngase kudlule imphumela le ethethwe inkantolo.
Njengoba sekuthiwe kuze enziwa olunye ukhetho umbona enqoba na uPhuthi kumbe ubona ngani uMaplanka nguye ozathatha lesi sihlalo
nxa sekubuyelwe ukuthi kuthiwa kuqalwe phansi ukhetho kanje irirani esingayisho ngesikhiwa lapha kusuke sokufana lomuntu ophakathi kwemingcwele emibili omunye eselizwe leBotswana omunye eselizwe leZimbabwe kube sekusiba le strip sesale siphakathi esibizwa ngesikhiwa ukuthi yi no man's land kathesi bonke sebephakathi kwe no man's land ukuthi akusakhethelekile ukuthi ngubani owawinayo uqala noma ngubani owayewini ongazange wawina uqala kathesi sekubuyela futhi kibo bobabili ukuthi babuyele ebantwini babo bayezama ukuthi bayekhanka bayezama ukuthi baye bacela ukuthi babavotele lo ozaphumelela nguye lo ozabe yenelisile ukuthi abe lolimi noma ngithi abe le sweet tongue azayenelisa ukuthi to convince abantu bezigaba zakhe ukuthi balalele lento ayikhulumayo njalo bayizwisise ukwenzela ukuthi bamnikeze amavoti ngoba umuntu ukuthi azakuvotela ukuvotela ngenxa yokuthi uyayithanda lento oyikhulumayo njalo uyayikhwabitha into oyikhulumayo njalo uyabona i-future kiyo leyo nto oyikhulumayo so kuya kuzayakibo bobabili ukuthi ngumbani oza singayifike abantwini azichaze ngendlela abantu abafisa ngayo noma abantu bazalalela lokho abafisa ukuthi bakubone okuyabe ukuthi nguye oyabeza phumelela ngoba ingakho kuye kwathiwa ama rerun ngoba ngabe uthiwa kule obvious winner lokungasoze kube le rerun bekuza kuthiwa akuvele kuthathwe indondo iphiwe lo ovele oyi-obvious winner kodwa ke ngenxa yokuthi akula obvious winner kufanele ukuthi babuyele ku-rerun so kufanele ukuthi bona abahambi bazihlambulule ebantwini kube ngabantu abazikhethelayo so okwakathesi akekho phakathi kwabo babili esingamutsho ukuthi lo uzawina noma lo akasozawina
umnumzana Difa wajabha ibhango Dube ngolandela izombusazwe njalo edabuka esigabeni sebulilima ubekhuluma ecingweni le-studio 7 esebhilitane ngezikhala ngokungeluswa nemfanelo kwamankampani aphatheke emsebenzini wokwemba amalahle esigabeni lesi iningi lamankampani la kungawabavela kwele China besithi ubhuqu lubambe nki indawo yonke okungalungelanga impilo zabo ezemvelo kanye lezilimo isikhalazo sabo ukuthi uhulumende athathele laba inyathelo ngokusemthethweni unokuthaba Dlamini usethulela lolu daba ngokugcweleyo esewange
Abahlali bemadumabisa eingagula kanye nje lezinye iziqinti bathi eminyakeni emihlanu edluleyo sekenanzelele ukwanda kwamankampani asebenza ukuletha ubhuqu oluphambanisa umoya ophefumula ngabantu emadolobheni kanye lemaphandleni. Umnumzana Simon Chuma odabuka emadumabisa uthi amankampani afana labo Sino Hydro, Zambezi Gas, Makomo Resources lamanye asebenza duzane kakhulu lemizi yabantu okwenza begcine behotsha umoya wamalahle.
Akepa mahlayana amalahle bathwala ngamarori ama-haulage trucks lawa besebenzisa imigwaqo yona le esetshenziswa ngumuntu wonke ama-public roads sebewabulela ama-roads lawa sekuyipolishini uthuli lodwa lwesabukayo akabalani labantu bona babhizi nje ngokwenza ibhizinesi yabo bethatha izimali lapha besiya ngakibo kodwa bengayenzi lutho ukuthi kumbe basuppress i-dust kumbe bayenze njani
inkulumo kaChuma igcizelelwe ngukhansela Brian Chikumbo Ward 3 eWange Central.
Every day, Google's Chancula McLeod, a dust, and also we've got EHDM. Layo footing, Agulo Moya, it blows good direction in the compound.
Uchuma uthi yena sesesabela impilakahle yakhe ngoba ubhuqu lolu luza lemikhuhlane enjengeyofuba.
Nxa ulele ebusuku uyakusiza ukuthi sugcwele uthuli naphansi unganyathela. Haya, phela abantu abaningi vele nxa bevuka awungeke utsho ukuthi ulele gezile ezinyaweni lapha kuyabe kumnyama lju ngedust yankhona yena le fine dust yabe wele phakathi kwezindlu. So bathi yiyo manje enjani? Elimazayo kumaphaphu lapha
omele isigaba lesi edalele parliamente umnumzana Daniel Molokele uthi inhlupho lezo zidinga ukukhangelwa kulandelwa isisekelo sombuso ethi izolo bekungenje
bekungela indaba yoku yamapollution lesibonayo ungahlonitshwa kwemvelo ungahlonitshwa kwemfula izintaba esikubona kulezi nsuku so siyakhuthaza ukuthi ni ama companies ahloniphe imvelo ewange
ephendula kulokho umnumzana Mgcine Ncube wenhlanganiso kahulumende e-Environmental Management Agency uthi inhlupho lezo zivamile ngesizathu sokuba ezinye inkampani kazilandeli imithetho yemvelo
efforts are being channeled towards ensuring that dust roads are being suppressed
siyafundisa izakhamizi zewange ngendlela abangazivikela ngazo ethulini lolo njalo silemizamo yokwehlisa uthuli emgaqweni kanye lokususa eminye imizi endaweni lapho okulohlupho lolu
Uhulumende ngomnyaka ka 2017 wanika izithupha zokwemba amankampani amaningi eZimbabwe ngenhloso yokuzama ukukhulisa uhlangothi lwezemigodi ukuze ulethele ilizwe inzuzo engaba ngamadola emelika alithumi lambili 12 billion ekupheleni kwalomnyaka. Kodwa izakhamizi zalumango zithi inzuzo leka bayibone ukuthi iyangaphi. Besithi le mifula efana labo deca ingcolile, izifuyo ziyaphunza kanye lenyamazana zendle ziyafa ngokunatha amanzi alemithi yasetshenziswa nxa kusenjwa. Ngimele iStudio 7 ngisewange nginguNokuthaba Dlamini.
Lo ngumsakazo weStudio 7. Sisakaza eZimbabwe, lisizwa siphuma eVoice of America at the Washington DC.
Okwamanje ke sizwe esiphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi icala lomqeqetshi wabadlali benguqu beqembu labesifazane elamaMighty Warriors uShadrack Mlawuzi owetheswa icala lokudlwengula omunye wabadlali beqembu belisemthethwandaba izolo. Unogada wabadlali laba nguye ophe ubufakazi esithi impela uMlawuzi wahlukuluza omunye umdlali. Iphephandaba lobulembu elezimlife.com lilodaba lokuthi umongameli Emmerson Mnangagwa uthi wabaleka elizweni ngesikhathi kususwa umnumzana Robert Mugabe esihlalweni, unkosikazi Mandi Jimene engabuyela ekhaya ngoba ukhululekile. UJimene ubikwa elandule ukuthi wayekucele lezanu PF elithiwa G40 elalisekela unkosikazi Grace Mugabe. Okwamanje sengidedela emuva ngilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbono yenu elisithumele ngeWhatsApp.
Salibonani Studio 7 abalaleli bonke abaseZimbabwe, njani nezindawo? Ya, sizwile lapha indaba yamalobolo, sizwile indaba yamalobolo. Abantu mebelobole sibili abantu ukuze uhlonipheke oyihlozala. Lo mfazi ayekhona ukuhlonipha, bangangamkhiphelanga ngeke sakwaye kuhloniphe kahle. Ngaso ubhayisa umshado futhi ushada lobola. Yes, yakubona sibi imshado ayisalasti kulezi nsuku. Imizi eminingi iyadilika siye imshado, hayo abantu abasahlali emshadweni. Asathi nobaba mbese siwiki, ngomama abasehlula lapha emacansini. Ngoyinene abomama basema hayi bakhala, umshado bachiya sibili, bachiya. So hayi kunzima, kodwa hayi umuntu kumele lobole ngoba singathi sifundisa nzima abantu abethu sesikolo lapha, isikolo sisi ziyadula. Ufike nje wethu umlobole yathatha mahara, angeke uhambe kahle. So abantu bengahlanganisa izinto lezo ezamavoti zemshado, hayi abaqale beqeda amavoti kudlule bese lingena kuliye sizwe kahle, asizwe sisi kahle. Ngoba kunzima lapho ufundisa abantu bamantombazane, siyabafundisa sokuthi umuntu efike ezithathele mahara, hayi angeke uvume sibili. Noma sibabona imishado yabo sidika fast vele phandle lapho sokunzima ukuthi kwenzakala, nasazi mbe isikhathi sakhona, iminyaka yakhona sazi she. Kodwa umele zama ukuyalungisiswa into ibuyele emasikweni kahle.
Studio 7 njani? Siyaphila thina. Hayi, siyabonga izindaba, siyabonga izindaba. Hayi, uzo lomthetho abantu bazobhasisa ukuthi ulobola umuntu sokumele ukuthi ezikhethele mayefuna uyalobola mayefuna engakaloboli. Kodwa thina sithi hayi, asila problem lakho lokho, kusho ukuthi ngumthetho wakibo khona leZimbabwe. Kodwa kithi kwamthwakaza, hayi, sizoqhubeka silandela lokho okwabokhokho bethu. Into esizoqhubeka ngayo. Hayi, siyabonga, siyabonga kakhulu Studio 7.
Linjani kuStudio 7 linjani? Hey, indaba kathi ngezochabangu lo phugeni wakhe leyi ibuhlungu. Nxa ngikhumbula kuhle baqale uChamisa esabizwa nge-MDCT walandelelwa yibo bona abafuthi bamthathela igama lelana bathi ngelabo. Namhlanje bamlandelela futhi bamthathele lithi 3+C osengezochabangu. Into le vele idingi nakuthi ifakelwe izibuko kumbuku yekhodi, into yezanu. Sebebonile ukuthi uChamisa uyabehlula ngamavoti, uyawina, so sebedinga indlela zokuthi bamkhiphe futhi njengaleyana ekaMonzoro ekaMonzoro bamkhipha yadilika yona so namhlanje nakho futhi bafuna ukuthi bamkhiphe uChamisa idilike futhi njengaMonzoro umnangagwa wabona ukuthi indlela angamkhipha ngangcono asebenzisa uChaba indlela yezile umnangagwa ukuthi waye bengabotshwa waye engadingisiswa kuye emakhoti lizabona le khoti khonapho iyaphumisa ithi igama ngelikasengeza uChaba lenelelithi 3+C yena bazamlande noma azatshintshe elinye igama ezilongibona bekuphawa kuphela bazamthathela futhi azabuya ngalo kodwa ngaba abantu bezimbabwe siyahlakanipha angaze abuye ngelinye igama simlandele kuphela simthiye lo sengezo chabango njengakuMonzoro abantu bayekele ukuyivotele kaMonzoro yadilika lena le u3+C kamthathu uChabango akula bantu abazamlandela uzahlala labona bophugeni abayibo abamlandela
amavuko Studio 7 ya sike sibone imithetho le ebekwe ezweni leli lakithi esiphila kuyo esiphiliswa ngayo akuyona imithetho yokulawula ilizwe ngempela ayisiyokusobala kakhulu umntwana osuku-grade 1 sekeyabona ukuthi imithetho le ngencindezelo ayina ubuntu njengoba umbuso lo obusayo unobugovu futhi unobudlova balwa nathi ezweni lethu kanokuthi balwa namanye amazwe bona balwa nathi ayikho into abasiza ngayo noma bethu umbuso wakhululwa yibo manje sesifela ukuthi umbuso wakhululwa yibo sebasihlukumeza ezweni lakithi esikhula kulo siphila kulo hayi madoda kunzima indaba yomthetho le mayilungiswe empeleni abojaji nabo songabojaji bazikhethela imithetho bazibeka phezu kwemithetho ngoba siyazi ukuthi abojaji nabo ubele bangaphansi komthetho akunakuthi ujaji ungaphezu komthetho kanjani ma kuthi umthetho welizwe lonke kumele basebenze imithetho ngokulingana bangazibeki phezu kwemithetho baqeda sebeyafaka imithetho yabo yamafeva akusebenzi lokhu upaul nyadi wamapholisa uminista akasebenzi vele ayikho into ayenzayo abantu bayafa bayahlukumezeka ayikhona ngoba vele kungabantu bona sebezibeke phezu komthetho i-revolution devil system abayisebenzisayo is too much asekuqedeni konke lokhu bantu bakithi singakukhangeli kuphela ngamehlo singakukhulumi kuphela ngomlomo makusetshenzwe le phati ebusayo asilutho singayihlasela incane kakhulu
salibonani uStudio 7 linjani basakazi labalaleli siyayizwa ingoma kasengizwa Chabango ya kalitenda ibithinunga tenda ibithu ngaphi yena nguyo le problem la ayikalungi Chamisa tenda ibithi ngathiwa izanu kajani tenda ibithunga which means Nculi amadodalana agijima lo mgabe angeke libakwanisi bagijima be-underground laba
sanibonani be-Studio 7 ngicela ukubuza ukuthi kanti yena lumuntu okuthiwa nguSengezo Chabango lo kanti yiphi indoda eyake yaxotsha abantwabayo egumeni ma yena engu-general secretary we-CCC uxotsha njani abantu be-CCC ebaxotshelani amandla akhona ewathethe kubani ngoba iphathi yonke ibuswa ngophezu kwayo ongupresidenti ukhulumile yini noChamisa uChamisa wathi xotsha laba abangakulaleliyo Sengezo ma kunganjalo kumele sikubone sobala ukuthi amandla wathathanga njalo wenzela bani wonke umuntu sikhulile sibadala asisibo bantwana abaphidwayo sikhangele okwenzakalayo kayisuthe leyo mali uzayisutha azayihlanze
GoStudio 7 salibonani kahlekahle hayi mina ngiyacela bakithi kahlekahle ngathi lo mlayezo lingawufikisa kumnangagwa kahlekahle ngawukhoneka ukuthi-ke ukuthi kathi umnangagwa kayena kahlekahle ucabangani ngoba phela ma wayekhambenani izikhona izithembi sazifaka ebantwini namanje usathule nje sokwenzekani ngoba okokuqala nginto wayethe ugesi ngeke usaphila manje kwenzekani akuna gesi wayethe amanzi ngeke sahlupha ayahlupha abantu sebezebangenayikholera so kahlekahle kathi kwenzekani yena lo mnangagwa lo Jacob Mdenda wakhe yena le isipika zakhe sona lesi
Lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Okwamanje ke sizwe udaba oluveza imbono kahulumende weleMelika.
Lezi qondiso ezintathu ezidingakalayo ukuthi uhulumende weCentral African Republic azilandele ukuze aphumelele ukuvikela abantu njalo kube lokuthula. Esakuqala ngumlando wenhlanganiso yamazwe omhlaba e-UN Multidimensional Integrated Stabilization Mission, iMINUSCA, omela eleMelika kugatsha lomanyano wamazwe omhlaba olubona ngezombusazwe olwe-Special Political Affairs. Umnumzana Robert Wood uthi lanxa umumo kulelo lizwe ungavumi ukuthi kusetshenzwe kuhle, iMINUSCA isizamile ukuletha ukuthula lokuqinisa ezomvikela ngomnyaka odluleyo. Ibambane lohulumende weCentral African Republic labalwela ilungelo loluntu. Ukusebenza ndawonye lokuqinisa umsebenzi walabo abalomlando wokuletha ukuthula kubalulekile ngoba kunika amandla abezomvikela. Labantu beCentral African Republic njalo kuyasekela inhlelo zababusayo, kutsho uMnumzana Wood. Isiqondiso sesithathu ngesokuthi abasebenza leCentral African Republic abagoqela iMINUSCA besekele inhlelo zokhetho olukhangelelwe ukuqhutshwa ngomnyaka ozayo. UMnumzana Wood uqhubeke wathi sokuyisikhathi eside abantu beCentral African Republic bekhetha abakhokheli babo. Siyagcizelela ukuthi kubalulekile ukuthi abesifazana labasakhulayo baphatheke ngokupheleleyo kuzo zonke inhlelo zokukhulumisana ezizalandulela ukhetho. Isiqondiso sesithathu ngesokuthi uhulumende weCentral African Republic aqalise ukukhulumisana lamabandla aphikisayo, lamaqembu ahlome ngezikhali ukwenzela ukuthi kube lokuthula njalo abaphikisayo balethe imbono yabo kulezi inhlelo, kutsho uMnumzana Wood. Sikhuthaza wonke umuntu ukuthi akhethe indlela yokuthula. Abantu beCentral African Republic badinga isisombululo sodaba lwezombusazwe esizabangela ukuthi ilizwe libuswe kuhle. Ilizwe leMelika lizahlala lisekela abantu beCentral Africa, kugqiba uMnumzana Wood.
Lolo bekuludaba oluveza imbono kahulumende weleMelika. Singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Sebeza dibana njalo uMnumzana Dinga uMuziphuthi lo nkosikazi vekezela maplanka kukhetho lokudinga uzamela ibulilima edale lePhalamende kulandela isinqumo sedale leHigh Court. Izakhamuzi zebulilima zithi zindala zombili uPhuthi loMaplanka ukuba nzima ukuthi kwazakale ukuthi ngubani ozanqoba kukhetho seluthiwe lwenziwe njalo. Izakhamizi zewange zikhala ngokungeluswa ngemfanelo kwamankampani aphatheke emsebenzini wokwemba amalahle esigabeni lesi, iningi lawo kungawavela kwele China. silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje abangenelisa ngakuzo indaba zethu lapho www.voa.org.